Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ebuseni yimi uSithandekile Mhlanga. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kokubuyiselwa komthetho weduty okumele ubhadalwe ngumuntu nxa ithenga impahla ezimqoka ezifana lokudla phandle kwelizwe. Umthelo lo wesulwe nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo ngoba abantu abaningi basebethwele nzima ngoku kwela mahlayana kwentengo. Kodwa esethula i-budget yomnyaka ozayo eParliament izolo, umphathi intambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende usebuyisela umthetho lo ngoba intengo yempahla isizinzile. Uthe njalo abamabhizimusi eZimbabwe ukuza thuthuke ngoba abethathelwa ibhizimusi zimpahla ezivela kwabanye amazwe afana leSouth Africa abezingena ngaphandle komthelo weduty. Lanxa abanye besithi bavumelana loMnumzana Ncube, abanye bakusola lokhu besithi kuzadala ukuthi uZulu weZimbabwe ophandle ehluleke ukuthengela umndeni imfanelo zekhisimusi emazweni afana leSouth Africa leBotswana ngoba sokubhadalwa umthelo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo weStudio 7 Uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community on South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hey kunzima ikakhulu kulabo abantu ababesebe buyele ekhaya nje ne production environment yalawo ma products ekhaya ingekho kulelo zinga. So uma ungokhangela kahle for the economy kuluncedo ukuthi ilizwe lingabe lithenga izinto ezifana nama grocery kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi lithuthukise nalo i self production. So ungakukhangela kwenye level ungakuthi ukuthi kuza kunceda phambili kodwa ngokwamanje nje ngesimo esikhona kuthelela umuntu okudiaspora iproblem enkulu ukuthi manje asakwazi ukuthi i-cost ayimaintaine kahle ngoba manje suzathenga amagoods uphinde uyobhadalela i-duty and of which is not exactly like wonke lawo magoods are easily accessible as produced kwele Zimbabwe. So into le izobahlukuluza kakhulu abantu abakudiaspora ikakhulu lapha South Africa.
Inxa sesikhangela ukudula kwezinto khona ngapho kwele South Africa. Siyake sizwa abanye bekhala besithi haya kusafani la kudala kulezi insuku akusaphileki. Izinto sezidula okumangalisayo okungangokuthi kuzaphazamisa lendlela abantu abathumela ngayo nje ukudla ngumpalakazi. Abanye bathi hayi sokukulutshana esiyakuthumela ekhaya. Yebo kunjalo bayasadalala abantu.
Bayasadalala ngempela abantu ungakukhangela even namhlanje iReserve Bank eSouth Africa i-increase i-repo rate okusho ukuthi by 75% and i-cost yokuboleka kwezimali ikhuphukile. Lokho lakho kuba nomthelelo kumthelela even kuma-consumption goods ngoba mbayimbayimbayimbayi ama-renters for real estate lapho kurentwe khona ngama-shops i-renti layo iyabe sibakhuphukele into ezifana nalezo. So kwesinye isikhathi ma ususithi uyakukhangela kuba ngcono ukuthi umuntu ayethenga khona kwele Zimbabwe. Uhlupho ukuthi ziyatholakala na yini zonke lezi zinto umuntu angasuka ephethe imali ayezithenga khona le akhade down cost yokulayisha. Kanti nakho mase kukhathwa down ama cost lawo afana nalawo leyo industry nayo industry esuka isi affected yabona abalayisha. So zonke lezi zinto ziba lomthelela ongemnandi nje enhlangothini ezinene.
Bathi noma layisha bona bayakhalakhala njengabantu bonke lapho.
Isikile singakezwa inkulumo kodwa nje mawungakucabangela from a distance uyabona ukuthi makuyukuthi abantu sebephoqele ukuthi behle bekhaya bethenga igrocery service ekhaya kuzoba nomthelela vele kumalayitha. Kodwa ke uma kuyukuthi lezo mpahla ezifunwa ngabantu zikhona ekhaya ngentengo elingeneyo akulahlupho. Into esihluphayo kwesinye isikhathi kunanzelela ukuthi amashopu alaba belama connections bayawo izinto ngaphandle kwelizwe bekuye bazitshatshe at premium prices kwele Zimbabwe. So ngabe kuyikuthi vele ufaka leyo mthetho ewufakela ukuthi iZimbabwe isiproducer enough ngabe akunankinga.
Yebo ke lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxalo ngutungameli Nkomo we Studio 7. Yebo ke okwamanje sendichiya izandleni zika Chris Gande ukuze aqhubeke ngohlelo lwethu.
Siyabonga ke sithandekile lingalitshona njani livuka njani izulukandaba igama lami njengoba kuthiwa nguChris Gande. Ibandla lezombusazwe eliphikisayo leZimbabwe Freedom Alliance lizaqhuba umhlangano kusasa ngomgqibelo kobulawayo lapho elizaxoxisana labantu ukuze liqoqe imbono yalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegugurawundi lona athi ukuzazwalo kuzakhwela zizinduna. Umholi walelibandla umnumzana Samkele Hadebe kanye lomsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu bakhangelelwe ukuhola lumhlangano. Umnumzana Mzila Ndlovu wayengomunye okhokhela ugatsha lukahulumende olubona ngokukhumisana umlotha olwe-National Healing and Reconciliation wake wabotshwa ngenxa yamazwi awakhuluma ngodaba lwegugurawundi. Ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba, usithandekile Mdlanga weStudio 7 uxoxe lonkosazana Beauty Ndlovu, umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance.
Thina njenge Freedom Alliance silibandla labantu ngakho sihlangana lozulu uze ndawonye sakhe izinqumo okwakhiwa ngabantu yikho abazakwenza umhlangano lo ngokaZulu kanti njalo indikimba yawo yokwethulwa kwamaqiniso esingakuthi ngesingisi yi-truth telling lokulungiswa justice lokunye abantu abangathanda ukubuza abakhokheli silibandla lezombusazo akukho kusivalelayo ukuthi singaxoxa ngani kodwa isisusa salo mhlangano yikubana abantu bacele ukuthi thina sibuye sizobachazela kabanzi ngalokho abakhokheli akade belokhu bekutsho kuphephandaba lethu njengebandla thina sima lozulu futhi simela inhlala kahle yabantu lamalungelo awo ukuthi uhulumende kamnangagwa useqondisa udaba lwekuku round lezinduna ubuqotho bakho ngeke kuvele kimi ngeke kuvele kithi njengebandla kuzavela kakhulu kuye uZulu okwethu thina umlando wethu njenge Freedom Alliance yokuchazela uZulu indlela ibandla labo elimi ngayo phezukwalolu daba asifunze abantu into yokwenza bazayenza bona abakubona kulongile asilindeleni wona umgqubelo isizwe ingabe okwethulwa nguhulumende yikho na okufunwa nguZulu thina okwethu sima eqinisweni futhi sihamba labantu asazi ke ukuthi uhulumende umi lobani ehlweleni lakhe
uqakatheke okunganani lomhlangano njalo izinqumo ezizathathwa zizaphathisa njani abantu zizafinyelela yini endlebeni zikahulumende
imihlangano sihlezi siyiphethe khonapha esizabe sikhona ngomgqibelo sike saba khona njalo ekupheleni ka September lapho isikhulumeli sethu akade kungu Dr Samukele Hadebe kwazothi ke emavikini adluleyo umama usenzeni impofu wabamba omunye ngale ngasenyama yendlovu imihlangano emincane iyenziwa iziqindi ngeziqindi ngakho akusimhlangano wokuqala lo esiya kuwo yalo aso ukugcina angigcizelele ngiphawule ukuthi lo esiya ku umhlangano asumhlangano olula ngoba ukhuluma ngodaba olunzima kakhulu udaba olubuhlungu udaba lombhuqazwe lapho inkulungwane lezinkulungwane zabantu bebathebelele ndlasemiglands abachabalala khona bebulawa kabuhlungu asudaba lolula lolunzima kodwa sihlangene sibonisana njengamahlabezulu kuyasombuluka izindlela zokuthi kwenziwani kuyiwa phambili iFreedom Alliance ayikhulumi nje mahlayana izinto ezi engazenziyo yiloba yini ezobotshwa emhlanganweni siza kufeza kuphela ngakho mina ngithi asithini gwaqa sonke kobulawayo emzwathi ngemva kwesithi wo sizohlanganisa amakhanda silungise izinto izinto zonakele bakwethu asilungise nini ngiyabonga dadewethu wethu
Hayi lati siyabonga lo ke ngonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kaMgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo Imbongi elodumo uObed Dube obesegana emcimbini woze ukuzithokozisa uthi ukhangelele ukunxuswa kweminye imicimbi efanayo ngomnyaka ozayo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loDube.
Umcimbi lowo wawubizelwe abantu abatsha abasuka emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kweAfrika okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism. Kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezinsuku itechnology. Kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindaba ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Afrika kawabambane, abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi yami. Babona ngingumuntu ofaneleyo ukuthi bangamema laye azohaya inkondlo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Wasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo.
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo, ngangiphiwe ithole ukuthi ngizahaya kabili kodwa ngacina sengenekane owakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ebuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho la yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abacha Afrika. emina abantu babesenza ama workshop lami ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi i workshop okukhulunywa ngeculture le heritage lami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi uqathe okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko
ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli
iqiniso lihle msakazi imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngihlilwe yisamba ngoba bekuyimicimbi okuzikhangisa okuthiwa i-business expo kodwa eyifestival minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo mnengi kakhulu kodwa ke angeke ngiyiqambe bakithi isindebele sithi njaka ikhonkothi iphethe ithambo funa ezinye ziyiphuce kodwa ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba
leyo ke imbongi elodumo uObed Dube obexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Niger emhlanganweni wenhlanganiso ye-African Union okuhlaziya ezokuthuthuka kwamazwe omhlaba. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amagqwetha amela umnumzana Job Sikhala isiphathamandla sebandla le-CCC athi azacela umantshi uTafadzwa Midi ukuthi azisuse kudaba elokuthi uSikhala aphiwe isibambiso se-bail ngoba ehlezi engumuntu owenza njengathi uya Mgweba yena engakathoniswa icala lakhe. Okumanje ke sikhangele ke elisithumele zona ngombiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 omuhle njani basakaza abahle alibengelela lonke ngendawo likuzo khona phela ikhona siyabonga izindaba ezethu elisethulela zona lana siyazizwa mpela abaphawula iqiniso labaphawula ukugula abaphawula ukugula kuyibona laba bebandlalezana uPF ma ungabe usizwa iaudio yala abantu amapostu lahlukunyezwa lapha egolo ngo-operation duty kuthini bona ma besizinto ezifana lazona lezo abantu besuswa yikwini ezweni labo okwenza ama-South Africans angasuki ayegcwala kithi kwenziwa yini abantu ekhaya kungasekudala kwabe kubhizi kubanjwa inkunzi abantu abanjwa inkunzi ekhaya bayinziwa yonke le nto le akusela mthetho ekhaya sebebhekelele nje ukudla zonke izimali ezingenayo zonke imali ezingenayo kwabasebezigijimisa bona bathi ngogawule labo labochuma yinto sebezigijimisa laphayana ukuthi bona kube yikhona ukuthi badle kuphela bakhohlwe ngabantu abantwana bayarechwa kwenziwa yonke into into yangikhona umgabe ekhona konke lokhu okungenziwa lokhu ngoba wakusazi ukuthi vele uzohlangana nani manje babula babulale abantu babayebophala laba babazi ukuthi babaveza ukuthi lina nelibulelo zibani kuyevalelwa wena ngoba kungela amandla okukhuluma hayi kodwa ke selidumele emansumpeni bakwazi indlela umgaba aphuma ngayo ukuthi nakubo indlela abangena ngayo bazaphuma ngakhona sokudumele emansumpeni bona on the ground bazabe khuluma ngathi into ziright umgaba lawo engakwazi ukuthi bazomjikela ngalona last seconds oJonathan Moyo babesidla naye babefana labo bona labo gawuli babekhuluma njengabo gawuli manje bakhuluma bekuphi lapha bakhona sephila koko umvundla umuntu yena owevele ehlonishwa kakhulu alesesaba ukuthi uma usephile somvundla ukuthi ngezinto sithi chwati usucabangela ukuthi yinja kuyayangisa lokho elikwenza abantu bezana uPF kuyayangisa kakhulu vele kuyayangisa noma likhuluma nje livula imlomo uhamba phambi kwabantu ngobasela ntunya ngokubulala abantu kodwa into ezizenzayo aziyayangisa impela
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli bengisacela ukungena namhlanje kule ndaba yokurechwa kwabantwana abane 8 years baze bathola abantwana mina ngelami kwelami side bengilesifiso sokuthi kuba amandla anikezwa abantu umphakathi ukuthi umuntu oyabezwakele noma umuntu obonakeleyo loba umuntu otholakale esenza khona lokho ukurepha kwabantu erepha umntwana ajeziswe ngumphakathi ajeziswe ngumphakathi umphakathi ke wona mawujezisa uyafaka ithaya kuphela ujise leyo muntu umuntu oyabe engafanelanga aphile. Umphakathi thina kuyabe kufanele sizibambele thina ngezandla. Sibulale lo muntu lo obulala ingane. Angabizelwa amaphoyisa. Hayi, amaphoyisa athatha isikhathi plus ukuyodlala ejele, kuthiwa uyodlala ejele impilo yakho yonke angithi uyabuphila. Umuntu okanjalo akafanelanga aphile. Kufanele nje amandla afakwe kuyizakhamuzi ekuthini khona ma bengezwa ukuthi kulomuntu onjalo noma bengabona umuntu oyenza kanjalo, sithathele bona umthetho ngezayo. Umuntu wakhona akafanelanga aphile, akufanelekanga ukuthi kube lo baba ophilayo, opheleleyo ekhanda, ongenza into ekanjalo emphakathini, enganeni zethu. Bengilesifiso ukuthi kuba umphakathi uzibambela ngezandla.
Cela ibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Yemfu kuphendula ubaba lo mbe kutwangu Engustoni Sibanda lo ocubungule zombusazwe. Eyi wena baba, shiwa dlana kuhle usuthi akuzani uPF. Ungambuluzela abantu, abantu akulanto abangayaziyo. Ungaze ukhulume ukuthi hey isisisiko Bulawayo lapha ngoba iyawina, kuyabe kulezinye izindlu ezingaso zindlu ababerejistile. Ukhuluma ubumbulu bakho ngoba uyasutha. Wena nguweke osebenzela isisu sakho, uyakwazi ukuthi uzathi asikuhloniphi ngoba thina siyalilamba, sithwele mayinxa yezekhiyo naleyi. Kathesi abantu babulawa yizekhiyo naleyi. Kathesi kunje emashonaland ngala bantu abalali balala bethunjwe ebusuku ngama-CDL abantu bezanu PF. Izekhi iyakwazi ithule zwi. Kathesi iyala le voters row izekhi iyakwazi ukuthi kule sithothi esiningi kule senza izanu PF ayikaziwini ukhetho. Wena uye kumkhuluma uthi abantu basebenzela izisu zabo, osebenzela isisu sakhe nguwomela izanu PF. Utshele obani abantwana? Abantu dala bakhulu, abantu bakwazi ukuthi izanu PF ayikaziwini ukhetho eZimbabwe lapha. So uzama ukurobha abantu, ucubungula phezombusasa ungumuntu wamanga. Alike lihlonipha abantu, shiwo abantu sathi sithwele nzima eZimbabwe liyekhuluma umbumbulu benu lapha thina kwistudio.
Good morning Studio 7. Ya, u-Angustoni Sibanda lo kuthiwa ngumcubunguli is worse than ogawule nabochuma nabozenzo nabomalaki. Is this worse? Isiporore sibili ngumuntu wezanu lo, umuntu lo into yazikhuluma kazwakali. It's just a zanu surrogate, umuntu lo walomunye ebeleni lezanu. Angikwazi ukuthi umuntu onjalo ukorrect, but ukhanya umuntu wesintwini. Angazi ukuthi ulahlekanga umuntu lo. Umuntu lo is totally offside. Lo gawula azaphosa abe ngcono. Ah, lo is a misdirected bullet. Akwazi lokuthi kodwa uyakwazi ngoba abantu uyafidwa. Kanti bonke abantu ezimabhe sekusiba ngabacubunguli bezombusazwe. Lina Studio 7 likuthatha ngaphi khona ukuthi bonke umuntu lami nginje sekumcubunguli wembusazwe. Kube lo baba lo othi khona singakhipha umnanga kwasifaka uChamisa uzakwenzani? Baba, nxa usupportela izanu yakho, continue support your zanu. Maybe yakudlisa but uyakhohlwa, uzokalingathi use-South Africa, uyakhohlwa ukuthi kwaba wabalekelayo. Kanti manje ufuna singafaki uChamisa, sifake bani? Wena faka ubani? Singafaki uChamisa, singafaki uChamisa siyathi umnankakho wayengcono. Vele ukukhulumelani khonoko? Why not come to Zimbabwe ukhulume lathi ula? Kanye wena awazi lutho la wena baba, vele uyazibhayizela wabegoli. Suka-ke lapho ubuye wena uzolunga. UChamisa vele definitely ngo 2023 uyangena. Uyathanda uthandi. Wena olakho olaye ofuna ngena, sazi ukuthi ufuna ungene bani. Ufuna ungena imali makho ngombubani. You cannot tell us ukuthi singafaki umuntu vele omele angene. He's our only hope. Wena angikwazi ukuthi hope yakho mani. Ufuna umgabe, ame gebe umgabe abuye angene.
Hey, kuthiwa umnangagwa uzakhuluma. Hey, mina nguvodloza, nguvodloza omnyama. Umnangagwa uzakhuluma kusona state of the nation address leyo. Kukhulunywani kwakho umuntu ehluleka kona ukukhuluma nje kwakhona ukukhuluma uyehluleka ukukhuluma. Ukukhuluma ngathi uyakhwindlula ngathi ngumuntu obanjwe ngamagetsi ukuthi uzakhuluma. Akazi lutho lowo muntu, akazi lutho ngokubusilizwe. Ngimangaliswa yona la amadoda ogawule la abochuma. Dlanini kuhle bafowethu, lizidlele lithule. Ngathi iZanu-PF into elungile, qambela abantu amanga. Ayisozi iZanu-PF ilunge, ibulela abantu, ibulela ilizwe. Kwalina likhona apho liyakwazi ukuthi liqiniso lona lelo. Akunanto enhle ukuthi uyenziwa izanu nomnanga. Umnanga kwakazi lutho, ngumuntu owafundiswa nje ngumgabu ucuku olokwalela embusweni. Kambe kuyini angakwenza okuhle? Izandla zigcwele igazi, bonke laba bantu ababulawa ngumgabu anti ngunye owayethunywa. Lina libhizi lithi ye new dispensation, uhulumende kamnanga kwasenze lokhu nalokhu. Akula into nxa ivele impi impi madoda bogawule. Dlala kuhle, uzithulele udrayivele yo-Ford Ranger yakho kubhubhuba, bakunika i-GD6 udrivele kuhle imoto yakho hayi ukuthi uthi khona abantu bezimbabwe bahlezi kuhle ye inkathazo ezikhonayo ngama-sanctions vela kulama-sanctions kuhluleka ukubusa ngato esilathi linikana amaplazi lanikana linalodi inkalakatha zamaplazi abantu labo iphovo lathatha la ithi xhomfe labanikwa ngama-piece into ezingananamsebenzi umuntu angeke akwazi nokulima ama-eka amathathu kuthiwa umhlaba siwuthethe sikhululekile liqamba amangala izinikile lini umhlaba oyozathathwa ngabantu ye ulidifendani lowo mhlaba wenu kuhle kodwa vele kuzaze kufike ngaphi kathi kuthiwa noma ingungu nayo ungazuyizwa ikhala anti icina idabuka ngabona sebeseqa kakhulu iyabe izadabuka ingungeni yezanu lizabona-ke ngalelo langa kathi lithi kuzahlala kunjalo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igqwetha elitshutshisa udaba lokusa amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe emzini kaMnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika linqume ukuba lolu daba kumele luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uTrump eyazise ukuba uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli oluzayo. Kodwa abasekeli bakhe ukugoqela labo abancintisa kukhetho lwama-midterms besekelwa nguye uTrump banqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mr. Gandhi, le indaba yokuthi abantu laba kade befakwe nguTrump ezindaweni zokuvotelwa bakhanye bephumelela bencinta abanye indaba esabekayo kakhulu, indaba ehambelana lale siphendulane ngayo e-democracy. Ngoba abantu abebekhethwa nguTrump ngabantu abavumelana laye ukuthi ama-elections edlulala ne-presidential elections uTrump kancintangwa waqilibezelwa. Yilabana abantu abavumelana labantu abahamba ngo-January 6. Abanye bangikhona ngabaka-January 6 abahamba bayabhidliza befuna ukubulala ama-members e-Congress lo Vice President Pence ukuthi kungasethifaywa ama-elections ukuthi uBiden uwinile. That's very dangerous ukuthi abantu abanjengabona labana bayavotelwa ngumuntu bawine. Kodwa mina njengomuntu engithi ngi-minority kumbe engilaziyo ikhiwa kumbe umlungu kuntshela into eziningi ukuthi ekuqaleni ngabe kuthiwa vele abantu babehlolisisa sisizwa izinto ezikhulunywa nguTrump kumbe izinto ezenziwa nguTrump. Sasingasoze sibe lo President Trump. Into eyenza ukuthi sibe lo President Trump labantu bona laba abalokhu bevotelwa kusitshengisa ukuthi i-America imi ngaphi. Bakhona abanye abantu abavotela bona labo bantu abangafuni democracy yibo abavotele bona labana abantu, kumbe abantu abangafuni abanye yibo bona bana abantu abavotele bona labo abantu bakaTrump abawinileyo. Abantu abangafuni ama-immigrants, abantu abangafuni abantu abavela from lapho esivela khona thina, abantu abangafuni abantu abavela kwezinye indawo yibo abantu abavotele abantu abaka Trump. Very dangerous situation emelisethu sethini esihlala kulona leli lizwe. Kodwa ukuthi uTrump angabuya wine futhi abe ngupresident wakuleli lizwe, hayi lapho ngala, ngoba abantu bangikhona bona labo kaba baningi ukuthi bangavota uTrump abuye lembusweni. Ngesikhathi kusiyavotwa ngo-2024 sebe sesimsuthu uTrump. Abanye samsutha kudala but ababesebemsuthi babesebebaningi kakhulu ngoba kasoze avala umlomo, kasoze ayekele ukukhuluma into ezidlukuluza abanye, uzaqhubele kwenjalo. La macala azabe luku emnamathela esehla engamnamatheli kokuphelisiwa aqalisa amanye, amboni ukuthi angabuyela futhi ukuba ngupresident. Hayi, kumbe ngo-2024 nxa siphilile sizabuyela kuleyo ndawo, Mr. Gandhi, kodwa angiboni ukuthi angaweni imajority.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Ake sikhangele amaqembu azadlala kumdlalo wenguqu ye-FIFA World Cup 22 lamhlanje akusibaya sika Group B lo-A. emdlalweni wokuqala ele Wales lizadibana lele Iran, kuthi ele Ghana libhekane lele Qatar, ele Netherlands lizanqikilana lele Ecuador, kuthi ele England lidibane lele Melika emdlalweni okhangelelwe ngabanengi ngoba ele Melika lihlala lingelinqotshiweyo emdlalweni yalo yakuqala e World Cup. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo lilonto ungamile inkomo, mina ngisathatha ke ikhefu. Lingasizwa njalo ngendaba zika 7:30 ntambama. Libe lempela sonto elijukela.